sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 7 kwenkwezi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, sokwedlule phose iviki kungelamuntu otholakale elegciwane lecoronavirus elizweni, khona sokuhlolwe abantu abedlula inkulungwane ezimbili lanhlanu.
Kungakho ngesithi siye saxwayisa abantu ukuthi kungcono ukuthi bahlale khona lapha kwelaseMzantsi Afrika, ngoba isimo singcono kakufani nokuthi bahambe baya kwelaseZimbabwe, ngoba siyazi ukuthi kwelaseZimbabwe ukudla kukho.
Elinye njalo ihlekana lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eselibalekela indlala kulelo lizwe likhangelelwe ukufika emngceleni weBeitbridge lamhlanje. Umsitheli uRegistrar General uMnumzana Clemence Masango ubotshwa esetheswa icala lenkohlakalo ngemva kokuthenga imota ezinhlanu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kwedlule phose iviki kungelamuntu otholakale elegciwane lecoronavirus elizweni, khona sokuhlolwe abantu abedlula inkulungwane ezimbili lanhlanu. Embikweni owethulwe izolo, ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula inkulungwane eyodwa abahloliweyo, bonke batholakala bengelagciwane izolo. Kulabantu abangamachumi amathathu lane abatholakala belegciwane leli, kwabhubha abane. Kunjalo nje, elinye ihlekana lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa likhangelelwe ukufika emngceleni weBeitbridge Border Post lamhlanje ekuseni livela eSouth Africa ngesikhathi iningi lisithi liyehluleka ukuziphilisa kulelo lizwe njalo elivaliweyo kuyindlela yokulwisana lomkhuhlane weCOVID-19. Kulabantu abedlula ikhulu lamachumi amahlanu i-150 asebebulewe ligcikwane le-coronavirus kwele South Africa. Uhulumende weZimbabwe uthi baningi abakusimo esifanayo abakwamanye amazwe abafuna ukuza ekhaya. Amabhasi athwala laba bantu abalisa i-Eagle Liner, DNC, Mzansi, le-Delta Couches. Abantu bayazibhadalela imali yokugada kanye leyokuthola amaphepha asemthethweni awucaphisa emngceleni. UMnumzana Vusumuzi Sibanda, umqondisi wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum, utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi mhlawumbe abanye asebecele ukubuyela ekhaya abalalwazi lokuthi befika nje bazahlaliswa bodwa ku-self-quarantine, lanxa lokhu kulothiwe encwadini abaziphiweyo.
Kusuka ngokuthi basukela kuliphi idolobha kwelase-South Africa, kanti futhi lawo mabhasi azobabeka kwelase-Beitbridge lapho bazogcinwa khona amalanga angamashumi amabili nanye ukuze bangayothelela abanye umkhuhlane we-corona. Isixwayiso besisenzile kulabo abantu abaningi ukuthi uma besahleli lapha kwelaseMzantsi Afrika kunemizamo ethile esiyenzayo njengenhlanganiso nenhlanganiso ezihlukeneyo ukuthi mhlawumbe bathole ukudla njalo bathole ukuthi basizakale, ngoba singena siqiniseko sokuthi bazokwanisa ukuba kuthole lokho njalo uma sebethe bahamba kwelaseZimbabwe. Okwenza ukuthi sixwayise abantu ngalindlela kuyikuthi ngoba siyazi ukuthi uma befika lapho mhlawumbe kuzoba nzima ukuthi bathole ukusizakala kumpe bathole ukudla, kanti ke baphoqwa isimo khona ukuthi basuke kule ndawo ngoba nakho balambile, kanti futhi uhulumeni ubengakakukhuphi ukudla lokho athi uzobanikeza khona. Kodwa bekungcono ngoba zikhona izinhlanganiso ezizimele ezisabanikeza ukudla. Ikuthi nje abantu bayasuke bayitshela ukuthi kungcono ukuba sekhaya kunokuba ezweni langaphandle, kodwa besingakucwayisi lokho ngoba njalo sisazi ukuthi akunayo indlela engcono ezobenza ukuthi bathole lokhu kudla okuyikhona abasuke sebekubalekela lapho ukuthi bayalamba.
Siyananzelela ukuthi kwele Zimbabwe kule ingxaki eziningi ezihlupha abantu abaku lockdown, njengokusilela kokudla, amanzi lokunye. Singathi impilo isimbi kakhulu yini kwele South Africa ukuthi kungidlula okuseZimbabwe.
Ake ngithi kungakho ngisithi siye saxwayisa abantu ukuthi kungcono ukuthi bahlale khona lapha kwelaseMzansi Afrika ngoba isimo singcono kasifani nokuthi bahambe baya kwelaseZimbabwe ngoba siyazi ukuthi kwelaseZimbabwe ukudla kukho kanti nakhona namhlanje besizwa nje ukuthi mhlawumbe ungatholakala usizo olwezi olungaba u 7 million US dollars kodwa lusizo lokuthi abantu balashwe kulise umkhuhlane we corona kanti kakulona usizo luzenza ukuthi abantu bathole ukudla into engicabangayo ukuthi abantu bona mabebona uhulumeni bayitshela ukuthi uhulumeni uyasithanda mayethi kasi ekhaya benga ukuthi empeleni isimo abasibophezela kusona kakusona leso esilula njalo esizokwenza ukuthi impilo zabo zibe ngcono yilabo abantu esizobabona futhi kungekudalanga sebefisa ukuthi bajike lapha kwelaseMzansi ngoba sebefike behluleka ukuthi baphile abantu bona bayathatheka bazitshela ukuthi ngoba kusekhaya kungcono siye ekhaya ngoba kasazi ukuthi kuzothatha isikhathi esingakanani kodwa njengesimo esisibona lapha eSouth Africa ngesokuthi uhulumeni waseSouth Africa uye wathi uzonikeza abantu bonke ukudla banikeze nabangasebenzi izimali khona bese ngakakubona ukusenzakala lokho kodwa ngoba bekushiyo bekuzoba nendlela ukuthi labo uhulumeni leyo mali athembi ukuthi uzoyikhupha iphume ngoba uhulumeni walapha eSouth Africa angeke ayeke laba bantu bengatholanga ukudla ngoba mabengasatholanga ukudla nezimali kusho ukuthi bazophoqeka ukuthi baphumele ngaphandle emgwaqweni okuzokwenza ukuthi mase bephumile bese bebhebhethekisa ukuthi lana kwalomkhuhlane we corona ngakho bese sesingxoxweni nje naye uhulumeni ukuthi siqiniseke ukuthi abantu bakuthola ukudla njalo baphinde bathole nalolo sizo lezimali laba bangasebenziyo bese sibona ukuthi labo abangenawo mhlawumbe amaphepha bona basizakala ngalophu hlobo ngoba ukushiya intutshana eyodwa nje eyokuthi umuntu agule kuzobangela ukuthi izwe lonke bese liyagula kungakho sisithi bese singaxwayisi ukuthi abantu bathatheke bagibelele amabhasi ngoba bathatha nale mali encane kanti ke futhi kasazi nokuthi mase befike lapho emngceleni lapho bayosala khona bazoba nayo na imali ukuthi basuke lapho baqhubeke ngalolu hambo bese endaweni ezihlukileyo mase befike nawo lezo zindawo bazofike badlene kungakho sithi siliboni thina njengenyathelo elihle elithethwe ngabantu abanengi kodwa ayikho into esingayenza ngaphandle kokuthi sibaxwayise nje kuphela
lo ngumnumzana Vusi Moses Banda umqondisi wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseSouth Africa Abenhlanganiso ezizimeleyo eziphatheke kunhlelo zokulimukisa uZulu ngomkhuhlane we-coronavirus sebamukele ngenjabulo usizo lwemali engange 7 million US dollars ephiwe iZimbabwe libhanga elikhulu lomhlaba eleWorld Bank izolo. Limali ikhangelelwe ukulwisana lokumemetheka kwalomkhuhlane we-COVID-19. Ibhanga leli lithe lanxa eleZimbabwe lilikweleda imali eningi likubone kufanele ukuthi liphathiswe ilizwe leli ngemali yokulwisana le coronavirus. EleZimbabwe ligweleda iWorld Bank lamanye amabhanga afana leAfrican Development Bank kanye leEuropean Investment Bank imali engange 1.2 billion US dollars. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor umnumzana Efi Dlela Ncube.
Usizo lolu luvela kuWorld Bank luqhakatheke kakhulu ngoloko uvikela impilo. Umakhelwane akho angabe kukweleda angabe kwenzela okubi ngendlela enkulu kakhulu kodwa nxa esegulelwa esefelwe nxa esetshelwa yindlu uyahamba uyencedisa khona yikho kwenziwe iWorld Bank sesizabuzwana kwezikwelede ngemva kokuthi umemetheka kwegciwane lecorona sekuvinjelwe impilo zabantu beZimbabwe zavikelwa ngokuba angeke kuyekelelwe ukuthi abantu baphele ngokuba uhulumeni weZimbabwe uyakweleda abantu asobe kahulumeni weZimbabwe abantu asobe ezanuPF abantu ngabeZimbabwe ngabasemhlabeni ngakho kuyadingeka ukuthi bangcediswe lanxa belezikwelede izikwelede zavulwe egameni labantu beZimbabwe kodwa imali yakhona yebiwa yangena lapha lalaphana lapha engabonakala ngakhona okwamanje kumele kuvikelwe abantu beZimbabwe iWorld Bank iyenza kahle ngendlela enkulu kakhulu
kumele isetshenziswe njani imali
imali imele igcinwe ngendlela enhle kakhulu kakhulu ingasebenzi izinto lezi ezinye ukampena kumbe ukugijima ngezinto lezi ezohlangothi olulodwa sesajwayela ukuthi izinto zeZimbabwe nxa zifika zibe ngezokuncedisa iZANU-PF ziqinise iZANU-PF kulokuthi ziqinise abantu beZimbabwe le mali ifanele isebenze kuphela okwe coronavirus ithenge ama testing kits ivikele abantu iyenze ukuthi zonke izinto ezidingekalayo ukuze abantu beZimbabwe bavikeleke ku coronavirus zibe khona okubalelwa lokuthi ulwazi lokuthi bangazivikela njani abantu lube khona lufinyelele kubo bonke abantu kulezi ndawo lezi ezizo abantu abangagcinwa khona abanye abangabe besolela ukuthi sebele gciwane bagcinwe kahle belokudla begcinekelekile lingamemetheki igciwane hayi ukuthi ingene emakhoneni ibisisiyadliwa izigebengu lezi ezivele kudala zisidla imali
udaba lokuthi abaqhashi kabaseyi kubanjwa ngamandla ukuthi bahlole izisebenzi zabo i-coronavirus lilubona njani
ngokubona kwethu vele i-government yeZimbabwe besenza ukuganga okukhulu kakhulu ukuthi ithi amankampani aphoqelelwe ukuthi ateste izisebenzi zingakabuyeli emsebenzini kumele kwenziwe i-government yeZimbabwe kumele kwenziwe i-government yeZimbabwe kule mali yama-taxpayers izisebenzi zivele ziyabhadala dala umthelo ofanele ukuthi zivikelwe ngaphansi kwawo yamankampani ayabhadala umthelo okumele uhulumende awusebenzise ukuba ahlole izisebenzi zingakabuyeli emsebenzini hayi ukuthi athi yena yamankampani kahlole lapho besenza ukuganga okukhulu kodwa lakho futhi ukuthi kuthiwe babuyele bengazange bahlolwa akusonto eqondileyo ngakho uhulumende umele abone ukuthi ziyahlolwa lezi zisebenzi yena ngokwakhe azihlole uhulumende zivikeleke izisebenzi kuvikeleke amankampani kuvikeleke abantu beZimbabwe hayi ukuthi kumemethekele igciwane
umnomzana efidlela Ncube ngowenhlanganiso elimukisa uZulu ngomkhuhlane weCoronavirus eCitizens COVID-19 Monitor kusenjalo inhlanganiso ezibiza ngokuthi iIM for Bulawayo against COVID-19 ithi iyaqhubeka ngohlelo lokuphathisa uZulu uphanjaniswele impilo iCoronavirus ngokudla Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele esikhulumeli salinhlanganiso umnumzana uSen Sibanda.
Indawo thina lapho bese sinika khona ukudla, bese sinike eMtumbane, sanika lenjube, khathesi sisebenza sise elobhengula. Silungisa lezakhamizi, silungisa labantu besocial welfare, silungisa labafundisi, kudinga ukuthi lapho ungaba lendlala khona kungaphi. Ngakho lo msebenzi sizabe lapho nxa lapho sithola khona ukudla, siyabe sisebenza singena kwamanye ke ama suburbs.
Ukudla elikwabayo lokho likuthola ngapi kahle kahle?
Ukudla lokho okuningi sikuthole okunye kutholakala eSitco okubuye kulethwa ke ngaphansi kwalolu phahla oluthi lona amfobula against COVID-19 njalo sithole omama abaseLondon ngapho eUK abathi bona ngoqoki Ndlovukazi basinike labo impuphu esincedayo esiyayiqedisa nje ukuyinika abantu ngaleli vili njalo siyazi ukuthi bakhona abanye abaphandle base-America abanye abase-Australia abalokhu besaziqoqa befuna ukuncedisa lokhu kusavulekile njalo isidingo lokhu sisikhulu kakhulu kuyadingakala amadolobha lokhu emaningi asikangenela uveve asikangena e-Cowdrey Park asikangeni kubonkulumane kubonketha zonke lezi ndawo kulendlala asikakhulumi ngabophumula ngale kugcwele abantu abadinga ukuncediswa kakhulu ngakho siyacela kakhulu ukuthi nxa abantu beZimbabwe bengahlangana sincedisane ikanti uhulumende laye siyacela kakhulu ukuthi nxa ungaba le ndlela lezi zimali uhulumende athi uziqoqile ezama-youth athi uziqoqile ezabantu abakade bezisebenza siyacela ukuthi ziye ebantwini bona labo kumele ziye khona ngoba kuzasincedisa lathi ngapho ukuthi inani lethu labantu okumele sibancedise libe lilutshwane
umnumzana uSen Sibanda ngowenhlanganiso ye-IM for Bulawayo against COVID-19 Monitor ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo umsitheli kumbe uregistrar general umnumzana Clemens Masango ubotshwa esetheswa icala lenkohlakalo ngemva kokuthenga imota ezinhlanu umasango wetheswa amacala ambalwa abalisa ungethembeki ngokuqatsha amankampani kumbe amathenda ngesilungu. Ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamhlanje ekuseni. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi kulamadoda abehlome ngembobho ahlasele indawo yokugcina impahla eZimbra. Bantshontsha amabhokisi embodlela zomuthi wokukhwehlela iBronchlear onathwa ngabanye njengezidakamizwa. Amabhokisi omuthi la abikwa ebiza imali ngamadola azinkulungwane ezingamachumi amabili $20,000. Iphephandaba leChronicle lithi uArnold uzwa kwenamo ohlala elokijini leChabalala uxutshaniswe ngamapholisa esemoteni ngemva kokuntshontsha impahla ebiza amadola ayinkulungwane ezingamachumi phose amathathu $27,000 ebizisemoteni edolobheni lakaBulawayo. Ukuzwa kwenamo uphume emoteni weqa walimala. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Mina ngu-Anita Ndebele ngilapha eGungabhekisanzu. Into engiyizwayo nge-MDC Thile MDC Alliance, uma kukhuphe noma engaze uyaphuma uyaxotsha abantu angeke athole lutho izihlalo. Kwehlule unkomo, unkomo wayehluleka engumndebeli. Ishona kalivoteli indebeli, thina ite sivotela amashoda. So akhohle ukuphinde ukuthi noma ekhiphe uChamisa, abantu bakaChamisa yini uzawina ngokuthi ngumakhuphi. Evele wayezinje akula plani lapho yakhona, vele sefuna nje ukuthi izame masithi wonke akula lapho yakhona. Njalo kati uzathina usengumkhokheli, kati lo munye umsekeli wakhe la bekhuluma last week kuthanga ethina yena umakhuphi usezikhuphile nguye sekhokheli i-MDCT. Kati kuhamba njani kwabo kumakhuphi? Lo ungaseyingaphi lo tena nguye sekhokheli i-MDCT umakhuphi esexotshiwe? Umakhuphi la uyayavule ngumama Shua, kati wenzayo? Kakhohle unkomo wehlile ukuthi awine ama-election ngenxa yokuthi ishona kalivoteli indebeli. Thina ite ngaye amashona asivotela ngalathi siyawina.
Ngiyabingelela basakazi be-Studio 7 nabathandi labalaleli be-Studio 7. Okhulumayo uGifty Sonduku uFokandlovu laphana ePlumtree endaweni yakoGambo ngaphansi kwenduna uGambo. Ngibingelela kuzo zonke iy'nkokheli ama-traditional leaders akithi induna nabosobhuku. Ngibingelela laphana induna ubaba uKhayisa. Ngikhothama la kuso isilo ubulelani kalobhingi lakaKhumalo. Basakazi bengithanda ukuphawula ngendaba le esizwa kumaphephandaba yokuxoshwa kwama-members of parliament e-MDC Alliance. Iyangixaka lento ukuthi kanti lawo ma-MDC ma-MP members axoshwayo okuthiwa khona ngoba inkantolo yathi khona uChamisa kwakufanele uMakhuphe act after kushona kaTswangirai. Ngiyazibuza ukuthi kanti lawo ma-members of parliament ekhethwa kulelo parliament akhethwa eyiqembu le-MDC kaTswangirai or akhethwa MDC Alliance. Mbese ngizibuza ukuthi kanti yona izeki yathi iregister iMDC Alliance yayithi iregister iparty ebivele exister or a new political party. So if it was a new political party, amboni mina ukuthi bale case lapha. Njalo ngiyazibuza mina ukuthi ma ungabe ngilomuzi nginje ngingundlovu, ngibe sengiyatshona abantu abamsebesala besilwa bebanga ifa. Kuthi ngemva kwesikhathi omunye eyakhe umuzi wakhe laphana, omunye eyakhe umuzi wakhe laphana, kuthi omunye oseyifeyila ebese siye enkantolo ethi hayi kodwa ukhona owaphuma le mbuzi zikababa, omunye waphuma lekhuba likababa. Inkantolo ibisisithi buyelani enxweni liyelungisa ukungaboni ngasolinyela. It's not possible ngoba ma inkantolo isithi ababuyele kuma-structures e-MDC awasekho lawo ma-structures ka-2014 aka-exist. So mina ngiyazibuza nje ukuthi kathi inenkantolo lezi zisebenza njani esenza sole thina ukuthi hayi lezi inkantolo maybe zipolitically motivated ngiyabona futhi lamanye amaqembu lapha aphikisayo abajabulela ukuhlukunyezwa kaNelson Chamisa I'm telling you mabe qeda nge MDC alliance bayabuya kulawo maqembu ajabulayo ngoba siyabona nje ukuthi le nto le kule sandla semfene la isandla sezepolitics mina futhi into engiyifisayo ngomakhupe bemfisa ukuthi ngabe engahlanganela lamaqembu onke akithi kungaba ngozaphu omthwakazi Republic Party kube yi MDC kamakhupe labo welish benze alliance singumthwakazi benze alliance yamaqembu onke akithi kwamthwakazi thathe onke ama city akithi beke into yabo leyo yokuloko besilwa ngoba at the end of the day umakhupe usebenzela abantu base Harare abazokumsiza ngalutho ngiyabonga basakazi ngokuhlala la eThembisi
sobonani 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 basakazi be studio 7 lana balaleli bonke hayo khuluma ngezamani eklamthe kodwa esigabeni ngiphuma empandeni esigabeni semzaza hayi corona ish nasebutswana lapha hayi bathi lockdown sisibulele hayi sisibulele phela sifona ezindlini akuphumeka kuhambeki hale ndlala ezindlini lapha sisichaya kakhulu sisichaya sibili kakhulu balalela hayi hayi kodwa inkosi khona balalela nithemba ukuthi wonke umuntu nje hayi kuzophela sizokhohlwa ngakho lokho sizokhohlwa ngakho shuwa balalela hayi ngiyabonga ukukhuluma labantu be studio 7 donke balalela into ekhona ngiphela singabeka kuNkulunkulu lento kuphela ukuthi hayi inkosi yekwaziyo kuzolunga
hey laleli siyabona siyezwa le ndlebe wathi uyezwa ya ungathathi indlebe uhloma ngapho lwefitha ngapho uvale indlebe ungezwa ukuthi i-corona i-dangerous ya kuqakathekile khona ukuzivikela ungathi ukuhlala endlini ungahlala ezendlini kodwa ungela kudla kodwa bathi faka nale maski la uthelethele la ubona ukuthi abantwana balala bedlile ukuthi uzivikele wena kuqakathekile kakhulu hayi kuzophela sithembe uNkulunkulu wonke vele sikubeka kuNkulunkulu ngamandla kaThixo kuzophela kanaza ukuthi sithandaze ukuphela uNkulunkulu uzasiza uzasiphendula kwenyilanga hayi mina ngikhuluma ngukhuphe yeah ukhuphe kuphe womsedi hayi lapho embuya khona yime ngikhuluma ngalesi sikhathi hayi uNkulunkulu uzasiza uzadlula kwi-corona sabe sisenze lokho esiqhuqhubele nje ngathi khona phesikhona siqhuqhubele asikwazi ukungenza kanti kwesinhla ukuthi but hayi khona siyathova thova khona okunje kokuthi hayi ukuthi lathi sifake emlonyeni sisafake emlonyeni asazi njalo kumbe baza extenda kula amalanga asikwazi bangaextenda kulapho sizogumula emuva ngakhethe kurongo phela lapha loko sokuthinta ibhethu endodeni hayi sokurongo sibili siyabonga sithi khomakasikho
ukuzithoba langenhlonipho balaleli be-Studio 7 ngisalibonani umhlakonke jikelele abamamela e-Studio 7 igama lami nguNjabulo wakoduke isibongo ngibuya ekhaya eZimbabwe esigabeni sakomadlambuzi emkhomeni ngizikhulumela nje bathandekayo ngikucela ukubuza ukuthi njengoba singapha thina emazweni kwabamhlophe lithi siyenze njani ngabantu laba esingabatsho ukuthi baphila maphilisi omhlala bazenza kanjani njengoba besemazweni akwabamhlophe bazophila ngayiphi indlela kanjani ngizibuzele kanjalo njengoba ngizibika kufana ngiqhamuka kuphi esigabeni sakuphi yinje bathandekayo ngumuntu wezinyoka ngiyisangoma ngizibuzele njalo kufana njengoba sinje siyizangoma umthetho asiwuyali kodwa ngizibuzela mina kubana kungenzakala ntobani kubana mali ngadedela nathi njengezanuse sibonisane njengezanuse kubana lolu bhubhane singalumisa kanje ngoba ngizanke ngizwe nelizwe lilodwa noma liqhamuka komnini lizwe wethu umnangagwa kubana uthini ngoba uyazi kubana ilizwe lakhe lilezanuse kubana ngatsho kubana abantu bakhe bayimele le ndawo yebo iyasiyala ukubana lubhubhane lungafuna kubana umuntu aye esibhedlela kodwa lasesintwini siyangena njalo sinje silamathwasa emzini yethu silabantwana babantu abahleli emzini ngizibuzele kubana okhithwayo kumele ngimhambise kibo ngalesi sikhathi saleli gcikwane ngimenza kanjani umntwana bami ehleli esemzini wami ngiyabonga kakhulu bathandekayo laphela ikhona lonke ngithi
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu esithumela wona nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Ingcwethi zempilakahle zithi akulasigaba ngitsho lesisodwa eselizwe leMelika esesilungele ukuvulwa kulandela ukuvalwa kusatshelwa ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala ngesikhathi inani lababulewe ligcikwane leli elizweni leMelika jikelele selisedlula inkulungwane eziyisikhombisa 78,000. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu ohlala esigabeni seWashington State. Sambuza ukuthi umumo unjani lapho akhona.
Sasivele imisebenzi esetshenzwa ngabantu abamnyama yiwenza ukuthi abantu abamnyama babe kudenja kakhulu ngomkhuhlane. Ayisikho ukuthi singatsho ukuthi kumbe abantu abamnyama kabaziphathanga kumbe kabalandeli umthetho kahulumende, bayawulandela kodwa ngendlela esisebenza ngayo. Ungahamba ezibhedlela uzathola uthonesi yibo abaningi, yibo abatshayela amabhasi, yibo kuthiwa ngabe essential services. So even thina sihlezi sisebenzela ezindlini ngoba abanye sihle bona kabalayo indlela abangasebenzela ngayo ezindlini ngenxa yokuthi ngabantu labanokuthiwa bakwi-essential services ezingeke zivalwe. Yikho mina mbona nganikho ukufaka abantu abamnyama engozini yokuthi babe yibo abagulayo. Kodwa kulusizi ukuthi elizweni elingako kuthiwa kule democracy njalo kuthiwa khona ukubandlulula sokwaphela, kodwa abantu baloku bebandlululekile baze bayebanjwa ngomkhuhlane.
Ezinye izigaba kumbe ama-states asevuliwe akade evaliwe ngesikhathi lesi esegcikwane le-coronavirus. Lina khona ngapho kuthiwani kuzavulwa nini, njalo kuyathembisa na ukuthi igcikwane liyaba seliphelile?
I-Washington State ngeyinye yama yezindawo abangavulanga. Ugovernor uthi yena uzavula i-state ngamaxeka ngamaxeka, uzakhangela lapho kuvuleka khona, ngoba kuleli viki i-stage 1 sikuyo kuvulela abantu abasebenza ku-construction laba bakhayo. Kodwa kulezimiso ezifakelwe abantu abaku-construction ukuthi babonise abantu babo basebenza njani. Abantu baloku besebenzela ezindlini njalo nje, njengoba ngike ngatsho amanamba akhanya ayehla abantu aba-affectwa legciwane njalo labantu abasichiyayo. Lo umkhuhlane nxa silalela ukuxwayisa kwabantu abangodokotela ingcithi zakhona, ngabona ukufuna nje ukuthi abantu bake bame izindawana zonke, kungabi lokuxokozela. Ngoba lapha amazwe alapha ngithi sinestatelessinye sehlukaniswa ngama-bridge kumbe ngimgwaqo. So nxa kungaze kuvalwe istate esisodwa, nxa sithi lapha eWashington ingavula, kuyafana nokuthi i-Oregon layo ivuliwe ngoba abantu baya abanye bahlale eWashington State besebenza e-Oregon, ngoba bahlale e-Oregon besebenza eWashington. Mina angilalwazi lwalokhu ngenxa yokuthi angilalwazi lwe-public health kumbe lemithi. Kodwa ngibona ngani laba abantu abasixwayisayo baqondile ukuthi ke sine sibone ukuthi inumbers iyangaphi.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalani seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni esesigabeni seWashington State. sagqiba uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele indaba ebezikhokhela. Sekwedlule phose iviki kungela muntu otholakale elegcikwane le-coronavirus elizweni, khona sekuhlolwe abantu abedlula 2,500. Elinye njalo ihlekana lezalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eselibalekela indlala likhangelelwe ukufika emngceleni weBeitbridge lamhlanje. Umsitheli uRegistrar General uMnumzana Clemens Masango ubotshiwe esetheswa icala lenkohlakalo ngemva kokuthenga imota ezinhlanu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi lingasilalela njalo ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com.